Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyabonga Tanono Kawande obesiphake indaba ngolimi lwesishona. Lingalifuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolosine mhlazi ku 3 Ncwabakazi 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umthethwandaba ophakemeyo oweSupreme uza kwethula isinqumo namuhla kudaba lwamalunga alitshumi lambili awebandla eliphikisayo LACCC avinjwe ukuncintisa kukhetho.
Ukuthi ngemva kokuphiwa imali eziningi kangaka, can they go and independently be-interpreter umthetho against umthetho ngendlela oyiwo fair and impartial?
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthembisa ukuthunqisa njalo intuthu zakwentuthu ziyathunqa engavotelwa.
Mhlaka 23 August sifuna ukuthi sivote votele iZANU-PF. 23 August siwine to.
Kodwa ibandla lesi likuchaya indiva lokhu lisithi sesiside isikhathi bebusa kodwa ingqubela phambili ingekho.
IZANU isebenzisa ubuqili lokuhuga abantu ngezimnandi besazi ukuthi abazake badla inyama for 6 months, yikho kabantu sebelandela lapho kuholelwa khona abantu njengenkukhu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla siqala uhlelo lwethu ngendaba eziphathelane lokhetho oluzayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkulu.
Asambeni madoda siyovota.
Inkantolo yeSupreme Court iza kwethula isinqumo sayo lamuhla kudaba lwamalunga alitshumi lambili awebandla eliphikisayo le-SCCC avinjwe ukuncintisa kukhetho lwamalunga edalela ePhalamende kobulawayo yiHigh Court ngoba isithi akhweza amaphepha awo awe nomination court isikhathi esasihleliwe yiZEC sesedlule. ISupreme Court ihluze udaba lolu eHarare izolo amagqwetha eCCC esithi wona iHigh Court yaphambanisa ngokunjalo athi kumele abantu laba bavunyelwe ukuncintisa. Kodwa abamela uMamangala ongowebandla leZANU-PF bayakuphikisa lokhu. UNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxele isikhulumeli se-CCC kobulawayo uMnumzana Swithan Chirohodza yena othi bakhangelele ukunqoba.
Kumele sibili sinqobe, yikho esikhangelele ukuthi sizanqoba ngenxa yokuthi amagqwetha ethu afake izizathu eziqinileyo kakhulu esibona ukuthi zilomkantsho njalo izizathu ezingasuthisa bonke ojaji. Singathi ukuthi enye into esikhangeleyo ukuthi iSupreme Court nxa iyethula, sikhangelele ukuthi nxa ingayethula into engakhangelwanga nguZulu kumbe isinqumo esingahambelani lomthetho, sibona ukuthi kuzaba yinto eyangisayo kakhulu. Sikhangele ukuthi kwesinye isikhathi iSupreme Court izafuna ukuthi igcine inhlonipho yeSupreme Court, igcine esingathi thina yi-dignity ngesikhiwa, ukuthi iSupreme Court iyabe ikhangelwa ngabantu njengedale elile sisindo kumphakathi.
iSupreme Court ingavumelana leHigh Court ukuthi ayi laphambanisa kumelanga livunyelwe ukuncintisa, liza kwenzani? Singabona yini lisekela amanye amabandla amancane aphikisayo ancintisayo kobulawayo endaweni lapho obekulabantu benu khona?
Nxa kungaba njalo kuthi ukuthi kuyabe kumele kube lo mhlangano omkhulu Citizens Coalition for Change njalo kube yisiphithiphithi ukubuza izakhamizi ukuthi sithathe nyathela bani ngoba nxa mina ngingakhuluma kathesi ukuthi sizakwenza okunje singabuzanga umphakathi mbona ukuthi singaphambanisa kuyabe kukuhle ukuthi kube lama consultations abantu bebuzwa ukuthi senze njani njalo kube kwenzwe ngesiphangiphangi ukwenzela ukuthi sethule umbiko oyabe uqakathekile ukuthi sinikeze abantu.
Bakhona abathi lapha lazokhela amalahle ngokwehluleka ukuqoqeka kuhle njengebandla. Uthini ngalokho?
Thina njengebandla sibona ukuthi kuyisimanga ukuthi umantshi uza kuthi yena abe-TCC abafikanga ngesikhathi kukanti-ke bona abezek abayibo ababethatha amaphepha awe-nomination bekhuluma bekufaka kuma-affidavit befunga besithi abe-TCC bafika ihola lesine lingakatshayi kanti bafika bangena e-nomination court ihola lesine lingakatshayi. Ikho lokho esikuzwayo yiZimbabwe Electoral Commission kodwa omanje bayothatha ezinye izinqumo esingakwazi ukuthi zivela ngapi. So ngibona laba abasoli bandla abantu nje abangazwisisi kahle ukuthi indaba isuka ngapi isiya ngapi. Nesikwazi ukuthi abalunga Citizens Coalition for Change afika e-nomination court ihola lesine lingakatshayi.
Lo ke ngumnumzana Swithan Chirohodza isikhulumeli sebandla le-CCC kobulawayo. Ukuhlaziya lolu daba untungameli Inkomo Studio 7 uqoxe lolwela amalungelo oluntu njalo ekhokhela inhlanganiso ye-Ibheju likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Okuyayenzakala ngingaza ke ngikutsho kodwa esikukhangeleleyo njengabantu esesiphile kuleli lizwe simzwile lo ophethe ilizwe eseCountry Park usewacongratulator ama-candidates akhe ukuthi sebengenile sebenqobile bengazange baye ekhethweni. So kangikhangelelanga ukuthi inkantolo ingakhipha isinqumo esithiyeneyo yebo ye ingakwenza kodwa kunye okufuze sikukhumbule ukuthini kakusuku ngaki ojaji bephiwe izimali eziningi half a million nguyena lo babuphetheyo ese okuzaba ngumbuzo ukuthi i-coincidence yangkhona ngoba omunye uzathi hayi bebefanele ama-parliamentarians aphiwa ama-minister aphiwa ye kodwa kulensolo eziningi kule mbuzo eminingi ukuthi ngemva kokuphiwa imali eziningi kangaka can they go and independently be-interpreta umthetho against umthetho ngendlela oyiwo fail and impartial. So mbona ngazathi ngezinye zezinto ezisolisayo. Okunye okuyabe kuqakathekile ukuthi kwenzakali yikubana ungakhangela ngalalela umabhalane jikelele wezaphu watshengisa ukubana ibandla le-TCC liyabakolota ngoba balisekela ngo-2018 kodwa kungani babenezivumelwano thize ezenzakalayo bangasazifulufilanga. Abantu bakobulawayo lebandla le-TCC kufuze bekuzwisise ukuthi abantu bakobulawayo bebengakakukhangeleli ukubana izano iphathi. So uma abantu babo sebekhitshiwe kuye kuqakathekile ukuthi besapote amabandla amanye ukuze kuvinjele izano.
Siyazi ukuthi kulomhlali wakobulawayo osemangalele ilunga le-ZANU-PF elincintisayo umnumzana Raj Modi esithi laye wafaka amaphepha akhe isikhathi sesedlule ngokunjalo uthi kumele aliswe ukuncintisa. Inkantolo ubona iluphatha njani lolu daba?
Akukho vele ngukhangeleleyo ngendaba kaModi. Engibona kungenzakala ngoModi yikubana kuyathiwa lifayile isikhathi sesedlule uma inkantolo ihloniphe abantu kodwa kamboni kungathi uModi ukhitshiwe. Kaloku vele kangikukhangelelanga uModi bazenza ngayo yonke indlela yibo phela abantu abathinteka ezintweni eziningi-ningi yibo ababe ngosomabhizimusi so yibo abantu abangani bayathinteka ungakhumbula kulo mnyaka uModi wengane uyathinteka entweni zegolide le muli yona le siphethe. So ukuthi sikhangelele ukuthi uModi namhlanje ngavuke ekhitshiwe hhayi siyabe singasibo bantu abakhulileyo uModi usebenza labo labana abantu.
lo ke ngumnumzana Mbuso ofuzwayo olwela ilungelo loluntu njalo ekhokhela inhlanganiso ye iBhethu likaZulu. Uxoxele Studio 7 ecingweni ekobulawayo. Umongameli Emerson Mnangagwa uthi engavotelwa uthembisa ukuthunqisa njalo intuthu zakwaNtuthu ziyathunqa zona ezagcina kudala ngenxa yomumo womnotho. Umnangagwa wethu le lamazwi izolo eralini enzelwe elokitshini leCowdrey Park. Intatheli zindaba yeStudio 7 uEzra Chisas Banda ubesembuthanweni lo wasethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Isiphendlela lesi silembhede ngamachumi amabili njalo sizaba nabodokotela labomongi abahlala khonapho. Umongameli Mnangagwa uthe izabelo zonke zelizwe zizathola isibhedlela esinje. Isibhedlela lesi samukelwe ngenjabulo ngusikhwica mfundo uMthuli Ncube okhangelelwe umela ibandla leZANU PF edale lePhalamende kulesi sigaba.
Uvule iclinic khonapha eCountry Park ngokuthi iclinic kodwa ivele isibhedlela is well equipped, it's got very modern equipment, imishina eyenza yomthinto abantu beCountry Park bazakhabula okumangalisayo. Njalo umongameli uthi ambulance ezabe ithwala izigulane abantu besiyasizwa iclinic.
Mongameli uye phambili sithi abamabandla aphikisayo abayibo ababephethe ikhansi yakobulawayo kusukela ngo-2000 bayekela idolobho leli sifa kodwa uhulumende wakhe usele iminyaka emithathu evuselela ubulawayo.
We used to say kobulawayo kontutu siyathu yazizuyela nani. Under the Second Republic we have comprehensive plans to revitalize ubulawayo as our country's industrial hub. Kodwa iSecond Republic ihlale phansi yathatha injongo eyokuthi ibulawayo sifuna ukuthi ibuyele kontutu ziyathunga ibe ngontutu ziyathunga eyayiyikhona kudala.
Utshela abalandeli beZANU PF ukuthi sebenqobile ukukhetho lona olungakenziwa
mhlaka 23 August sifuna ukuthi sivotele iZANU PF 23 August. Siwine nomdumo. Namhla ngokutshela sona ukuthi sonke siyafana esibabeni seZANU PF. Amalokhantori zonke neZANU PF, iParliament ngeZANU PF. Sizawina.
Umhlali weCountry Park umnumzana Magubane uthe iZANU PF phansi kukaMthuli Ncube ilethe intuthuko enkulu emangweni lo.
Ukwenza iziphumi izakhamizi zinanzelele idevelopment eyenziwe yibandla leZANU PF. Aspiring candidate engubaba uMthuli Ncube, we've seen idevelopment esiyenzakele nje in a short space of time. For the past 20 years azange sibone kuma opposition parties.
Imizamo yeStudio 7 yokuthola imibono yabesigodlo sommeli weBhilitale eZimbabwe ngokusetshenziswa kokwakhiwa kweCountry Park Health Center njengesehlakalo sentuthuko elethwa nguhulumende weZANU PF njalo yokukhankasela ukuthola amavoti ngokhetho yehlule njengoba udophe ucingo ekhethe ungathathwa ilizwi ethi bakhipha umbiko okubeka sobala ukuthi lesi ngesinye sezibhedlela ezakhiwe phansi kwesivumelwano se-UK defeat. Konke le mali esetshenziswayo kwakukhona embikweni ababethelela kuvulwa esakuqala eseStonebridge eseseHarare.
Siyabonga Chisa. Kodwa ibandla lesi lithi amazwi kamongameli Mnangagwa awethule kobulawayo izolo abengokudinga nje ukuvotelwa ngoba bathi okuningi akukhulumileyo akusilo qiniso. Ngesizwe umlayezo esiwuthunyelwe ngumsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Okokuqala abantu babambe umlomo wangaphansi njalo bayamangala ukuthi upresident njengoba engumuntu ofake ukuthi egcine iconstitution kungani ehambe tshela abantu izinto ezingayisizo. Okunye umthetho uthi into noma icala lise-court kakula muntu ofanele ehambe ekhuluma ngalo. Thina simangalile kakhulu ukuthi upresident uyakwazi namhla ukuthi Supreme Court edihlala ngo 4 o'clock icubungula iappeal yena sehamba sesiyatshela abantu eCowdrey Park ukuthi ubaba uProfessor Ncube Mthulise MP izano opposed lokho kungamanga njalo sibona ngani ubaba uyaphosisa ngoba into engakapheli ephakathi kwedale ayikhulunywa ngayo ngesikhiwa bathi sub judice iyazila ngoba lapha sibona ngani zifuna ukuinfluencer iHigh Court ukuthi njengoba uPresident sechile ukuthi uMthuli Ncube sengu MP ano opposed khona kungamanga sibona ngani ubaba lapha uphosisile one okwesibili umuntu omdala ufanele ukukhuluma iqiniso kwenza ukuthi abantwana labo bafunde iclinic leyo oyivulileyo ayakhangwa ngubaba uProfessor Ncube uNcube ufice vele imali ezivela United Kingdom isiyakhiwe njalo khonapho evele engakakhethwa sibona ngani abadala abakhuluma iqiniso kwenzela ukuthi bahlonitshwe ngabantu okwesibili sibone bonke amavenda lawana avela ngaphandle kokubulawayo asuke athwalwa abangabanye abantu abathiwa bazibuyele bodwa hatshi bona abantu basebenza laphana ngesivumelwano ukuthi bazakhankasela iZANU PF njalo abanye sebatransfer amabizo abo avela ngaphandle kweconstituency yakobulawayo iward 1 babuya bazahlala khonaphana okwesine sibona abantu phukudla bedikeli amachikeni inabo nje beholwa njengempuku ngenkukhu lokho kuyayangisa kutshengisa ukuthi abantu bayalamba yipoverty basebenzisa ubuyanga babantu ukuthi babahuge ngokudla njalo ngomthetho we-Electoral Act akuvunyelwa ukuthenga abantu ukhankasa konke lokhu izinto ezizakwenza ukuthi ama-election la angavunywa ngabantu makhaza ngitsho lama-candidates ngoba iZANU isebenzisa ubuqili lokuhuga abantu ngezimnandi besazi ukuthi abazake badla inyama for 6 months yikho kabantu sebelandela lapho okuholelwa khona abantu njengenkukhu kungenani thina bebandla le-triple C abaholwa ngubaba u-advocate Chamisa sithi konke lokhu abakwenzayo akusoze kuncede
Hello ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC usithumele iStudio 7 umlayezo lo esecingweni eHarare
Asambeni madoda siyovota
Asambeni madoda siyovota sivotele inkulu Asambeni
madoda Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi omunye umholi webutho uMajor Godfrey Nyoni uphe ubufakazi emthethwandaba eHigh Court eHarare obokuthi wabona unkosazana Mary Mubayiwa ehudula owayengumyeni wakhe umnumzana Constantino Chiwenga esibhedlela seSouth Africa yena egula ngapha esopha igazi. Unyoni uthe wabona njalo ukuthi uMbayiwa wayesekhiphe intambo zemichina ezazixhumaniswe emzimbeni kaChiwenga. UMbayiwa wetheswa icala lokuzama ukubulala uChiwenga oyegula okokuthi wayengenelisi ukuhamba. Yena uMbayiwa uyalilandula leli cala. Iphephandaba lobulembu lezimlive.com lilodaba lokuthi amapholisa ensitha awe-CID amabili adutshulwe alimala kakubi eCowdrey Park ngesinye isikliwi usimelwe yinkosi Dube kade edingwa ngamapholisa. Okwamanje sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zenu lina balaleli kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sarbonan, 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 Hai, yazi abantu bezandaba, abantu bezandaba namanga too much la. Zambu kuvisa abantu kuti bebe andabona. Abantu bangayingeni indaba yezandi. Ngayingeni indaba yezandi. Kungarotshwa ngezayizana ngamapinats manje. Ngoba nje makuphela ukhetho nje banyamalala ngeke uphinde ubabonisa. Uyobona ngo-2028.
Eyo Studio 7, Studio 7. Ningabe bivuka njani emsakazweni? Siyeza umnanga kwizethembiso zakhe kodwa thina kazi sincede ngalutho ngoba vele uhlala ethembisi. Lodlame lolwabathalu. Manje yini le abayenzayo besebenzisa onkantolo ukuthi bakhiphe abantu sibayiba bafunekayo? Bona ma bengelavalo abavulele laba bantu bavotelwa bawine ma besenza kuhle abantu babavotela. Ngijiya khonapho.
Studio 7, Studio 7 linjani? Mina ngilesimanga ngalowo mgwaqo okuthiwa ngenkayi, kuthiwa ibulawayo nkayi road. Ubonini kwakhulunywa ngayo? Waye ekuqala ukukhuluma ngemgwaqo esefuna ukuvotelwa. Kathesi uzavotelwa uyawina. Uyazithulela ezithulela, uyaziye evumbulo ngo-2027, ze wonto 2028 seseduze. Ngikhona sitshela ngemgwaqo. Khangela lapha ikakhulu lapha esikhona thina kubo Sganda, wathi akula mgwaqo vini. Mina ngisemajiji, kathesi ukusuka ngenqola ngohamba ngenqola ngohamba ibhayisikili usefika emajiji. Ufika nzima ngomgwaqo ofileyo kodwa ukuthi phambili ngezana. Yini into yakho enziwa ngezana ebukekayo? Abantu kabazama ukuvusa amakhanda bebona ukuthi izana le ngamanga kuphela sitshela wona. Singeke sapha yayisilungisele ilizwe ngaphandle kokuthi besitshela amanga kuphela.
Siyabingelela emsakazweni, sabonga khona umsebenzi. Sengathi namhlanje izinkantolo zingaphumela obala ukuthi zizinkantolo zakamangempela na noma ziphathwa izana ngempela, ziqondiswa headquarters yezana. Ngoba kumele baphawule ukuthi bachuthi uSever Kasure uyabamvumela na ukuthi akwazi ukuthi ancintise ukukhetho lamalunga etupusi lawa ababamba izandla lenyawo lawo ukuthi akwazi ukuncintise lapha kwaBulawayo. So inkantolo uma izaphumelela ecebeni lokuthi bama ngapha ngakuzana, amaZimbabwe kumele abone ukuthi izinkantolo seziyingozi ngoba sezingezezana. Bekhohlwa kwathi noma izana ngazi i-Greek election ayikho into ezoyenzela ingane yeZimbabwe bengcono. Ingane zeZimbabwe ziyaqhubeka zisiya kuwa ezikafuleni eBotswana zidinga umsebenzi, zingakhompha zethwa lutho, ziphuka amathambo omzimba zibe paralyzed ngonamuntu ozazibheka. Ezinye ziyaqhubeka zivela eSouth Africa zifike zitshiswe ngamathaya, kungakhompha zethwa muntu kwandaba zalutho. Ezinye ngapha eZimbabwe mazikhala ngokuthi luphi kambe kanjani ukhetho, ipha ama-results okhetho zizophulwa yiyo futhi izana uPF kwandaba zalutho. Izana uPF kade busa abantu semele bebekwazi 40 years ukuthi ayenzanga lutho. Akula lutho lulodwa ngaphandle lokuthi babophe ama-opposition kuphela ongarivume bayaphelele ejele labo Job Scala kuphela. Yiyo lokufaka izinkantolo imithetho yezinkantolo ukuthi ungakhuluma ngabo wakunkinadela usaphuma ejele. Hayi into enhle ukuthi ifakani izana wokukhona okuzayo kuhle, cha akukho. Siyabonga.
Sibingelele enkundleni. Lishona njani basakazi? Oh, khulumayo ngumantyeza. Sizwile ukuthi kuthiwa eCadry Park abantu bebegcwele khona ngale bezolalela amanga ezano. Mina ngokwazi kwami izano ayikaze yayenza loba yini elizweni leZimbabwe. Izano iyeyama kumadona. Njengamanje kuvule isibhedlela okuvela ukuthi sakhiwa nguhulumende waseBritain, kodwa izano iyajika ithi yiyo eyenza intuthuko. Izano ayikaze yagubha loba isibhorani. Konke izibhorani ezikhona ziyasuka zigejwe ngamadona, kodwa izano iyathi fika ithi yiyo egebha isibhorani. Lezibhedlela kathe semakhaya abantu bazakhela izibhedlela, kakhulukazi abantu abakudiaspora. Isibhedlela leso mase sizovulwa, izano iyafika ithi yiyo elethe leyo ntuthuko. Thina siyayazi, siyazi kahle, asiyifaniseli. Kathe seGwanda kwakuvule inkamba zamapholisa ezincane ngizinto ezincane ezakhiwe izakhamizi, izano iyabuya ithi yiye kwenzileyo lokho. Siyakwazi ukuthi izano yonke into iyeyama kumadona, ihambe sitshela abantu ukuthi yibo abayenze lezo zinto. Lokudla okubuya kwi-United Nations mase kuphiwa abantu izano yakuthi ngokwayo. Siyakwazi kungarojwa nje abanye abantu, kodwa thina siyazi kahle izano. Kodwa ngicabanga ukuthi abantu sebeyazi ukuthi izano yonke into eyenzayo nje ayilaqinisa. Ngalokho-ke asisezamenini ukuthi kube le nguquko, sibone ukuthi okunye kuzasisa kuphi. Sesikhathele ngento ekhulunywa ingafezeki, asizameni okunye sibone khona ukuthi kuzasishiya kuphi bantu bakithi.
Sivoteni ngokuthula, singabi le ndaba noma kulokuhlukuluzeka, but asikufakeni enhliziyweni, sisebenzise uthando lusenhliziyweni. Ngiyabonga.
Studio 7, Studio 7, salubanani linjani ngapho? No, thina siyaphila ngapha ngutsunami lona. Udaba lwami lulana le ndoda amadoda akobulawayo angazi noma nguthabango noma ushabalala owayekhuluma ngokuthi khona i-leadership ye-CCC iyona emoshile nokuthi ekhalela ukuthi ubabe kunama-structures and everything but akafundi if iZANU-PF nefazi could infiltrate i-CCC bethenge abantu bebabhadalele bebafake bona ezikhundleni zokuthi becontest as ama-MP what more if lento yenziwa kudala bangaki ababezothengwa anyway if he is a leader mawuyi leader awuqali ngokuthwala izandla ekhanda makuqhamuka iproblem uyahlala phansi uzinze ubonise ukuthi wena uyi leader manje wona mawuzoqala uthwala izandla ekhanda uhlaba umkhosi uthi abakulandelayo bethini ngexolisa kuba ngu
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, amapholisa labezomvikela besigodlo seWashington DC babikwa belungiselela ukubotshwa kukamnumzana Donald Trump owayengumongameli welizwe lamuhla. UTrump ukhangelelwe ukuma phambi komthwethandaba esetheswa icala lokuzama ukugenqula impumela yokhetho. Kodwa kumangalisa abanye ukuthi sonke isikhathi uTrump esetheswa amacala usekelo lwakhe lubikwa lukhuphuka. Sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Dan Moyo saqala ngumbuza ukuthi ubona amacala kaTrump ezaphathisa na umongameli Joe Biden ukuthi anqobe kukhetho lomnyaka ozayo lanqa kulabathi usegugile yena umongameli Biden.
UJoe Biden ukuwina angeke ayekele ukuwina ngoba ama-Democrats sengathi i-majority yabantu base-America abayithandi i-politics eyenziwa ngama-Republican especially umuntu abamfaka phambili uDonald Trump owaphula imithetho eminingi yakuleli lizwe engu-president. So ama-Republican until baqondise isituation yabo abalayo lo Donald Trump bakhethe ileader entsha ama chances abo ukuthi bawine are very very slim against ama Democrats. UJoe Biden lokho ukuthi usegugile yebo siyakuzwa kodwa umbuzo okumele ngabe abantu bayazibuza ukuthi uyakwanisa yini ukwenza umsebenzi wakhe and masibona thina sibona uJoe Biden enza umsebenzi omuhle kakhulu odlula amanye ama president amaningi ake abusa lapha e-America. Ungakhangela i-unemployment rate ikulowest number eyiyona iminyaka eminingi edlula abo 50 years. Ukhangele i-recession adikhulunywa kuthiwa kuzoba le recession khona manje sokuthiwa hayi i-recession ayikhanyi ngathi izoba khona sokuzoba lalokhu asebekubiza i-soft landing. Ukhangele i-inflation uyithole uBiden ma ithatha over from uTrump idlalela kubo 9% khona manje useyehlisile i-inflation isiku-3% and kuyatshengisa ukuthi ama-policies akhe umnumzana uBiden ayasebenza and abantu abaningi bakuthokozelela ukuthi bale misebenzi into zonke zihamba kahle idola liqinile i-America e-Ukraine isincedisa i-Ukraine itshengisa ukuthi ile chance yokuthi inganqoba against iRussia. So konke lokhu izinto ezilethe kakhulu. So okokuthi ugugile lokho, I think abantu kumele bakhangele imisebenzi yakhe ayenzayo.
Lo ke ngumnumzana Dan Moyo ocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseVirginia khona ngapha kwele Melika. Isikhathi kasisavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ezikhokhela. Umthethwandaba ophakemeyo owe-Supreme Court uza kwethula isinqumo lamhlanje kudaba lwamalunga alitshumi lambili awebandla eliphikisayo ele-CCC avinjwe ukuncintisa kukhetho. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthembise ukuthunqisa njalo intuthu zakwentuthu ziyathunqa nxa engavotelwa. Kodwa ibandla le-CCC likuchaya indiva lokhu. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ku www.voandebele.com. Olivalelisayo nguChris Gande ngesithi yasidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Silazo njalo ezinye indaba ntambama ngo 7:30.